indaba eyenzakalayo mayelana ngabantu laba ababuya bedilize izinto ezifakwa yilaba abantu abayenza ama-commemorations abantu abachabalalayo ngesikhathi se-ground izwisa ubuhlungu kakhulu. Okusuka futhi kudidanisa ingqondo yokubana siyiphangisa sifuna ukubana siqashe ukukhombana ngeminwe masinyane namba abanye bathi iy'ngatsha zikahulumende ezenza khonokhu. Kuphinde kube labanye futhi abathi hhayi bona bodwa bayalwa ngoba kwake kwaphuma even ku-social media lapho Twitter abanye besithi kanti indaba lenze lodwa lingasibizanga lokhu lalokhu lokhu lalokhu. Mina into kade ngibona ngantu yinto epheleleyo njalo efaneleyo ukuthi bona nxa sisenza into ezinjeyana abake befake ukubana kube labantu eduze abahlala bekhangela into zonaleziyana njengakhonokho esikubonayo kuma-monuments nje wonke jikelele siyabona ungakhangela eChabalala laphana ukhangele ematoposi ngale bakhona abantu abalindayo bebhasoba lezo ndawo ukuba nendawo lezo zivikeleke zihlale zizindawo ezilungileyo.
Baningi juma abantu abacabangela ukuthi konke lokhu kwenziwa ngabantu abadlelana lohulumende, ububona njani khonokho?
Kangiboni ukuthi uhulumende kabamnakaka ungenza into enjalo ngoba khangela sikhuluma nje amavikile adluleyo ubuyile futhi lapha koBulawayo ezohlangana le nduna bezama lokhu bexhwayisise bedingisise indlela yokubana udaba lolu luthole impumela ezabisa iclosure. So ungathi umuntu onjalo othatha isikhathi sakhe asuke eHarare abuye lapha koBulawayo ahlale phosa impela viki yonke bezama ukubana becubungule udaba lolu abesethuma abantu ukuthi beyenzine njalo na.